Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mfumfu 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabafazi 50,000 abazithekele. Kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwababo. Nxa sikhangela indaba yempilo besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Ukubhomba okwenze yabebutho le-Israel emlindini yabebutho le-Hamas sokusitsho ukuba nalo indawo kayisafinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane nabantwana.
Esigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi singathi sanitation, okungaba lomthelela omkhulu kakhulu okumemetheka komkhuhlane ngoba kungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesifudo.
Inkokeli yezakamizi zesiqintini seWange esigabeni seMatabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala kwemikhuhlane yesifudo enjengecholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledalela phezulu elezanu PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iziphathamandla zebutho lakwele Israel zazise namhlanje ukubana indizamthinyana zazo zebutho ziphosele amabhomba emilindini ecatshe abeqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine kanye lezindlu ezakhelwe ebhalweni zabesiPalestina ezingenyakatho yesiqinti seGaza. Abebutho lakwele Israel bathi bathethelele nyathelo ngoba befuna baphange ukunqoba abeHamas abayibo ababaqalayo ngoba phosel ngokubahlasela abakwenzileyo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu sokusitsho kubana ilindawo eyeGaza kayisafinyelelwa lula luncedo lokudla lemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lolwela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso zabesifazana ezimbalwa zaseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika engumqondisi wenhlanganiso ayibombayo eAfrika Kiburi unkosazana Nozipho Zaipho Moyo.
Ngase sikhangela indaba ye-humanitarian aid ukuthi impilo isizinga ukuthi ifike ebantwini kulusizi kakhulu ngoba kutho ukuthi omama labantwana bazabe sebehlupheka okudlulise esilekayo. Okwamanje nxa sikhangela amaphephandaba bathi kulabafazi 50,000 abazithekele and 5,500 kumelele ngabe babeletha ngaleyo nyanga. Kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwababo. So nxa sikhangela indaba yempilo besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Kodwa ke uhlupho yikuthi abe-Israel bathi bona bangavumela ukuthi usizo lokudla lempahla lemithi kufike ebantwini, abe-Hamas bacatshe ngabantu.
Lokho ukuthi Hamas izacasha ngabantu isize selifikile sasondlela okumele bekuqhubeke ngakhona. Kumele bebeqale kuthekise ukuphila kwabo. Bathi sebebonile ukuthi abantu bathola isibhedlela, ukudla, ale ndawo zokuqatshisa amathane sebengacabanga ukuthi iHamas ingayilanda njani.
Bona abeHamas labo bacasha ngabantu, macebo bani ongawapha kwabeHamas nxa kuyukuthi ulakho ukuthi ufinyelele ukuthi ubacebise?
iHamas ingasatsha ngabantu inti ila lokushatsha labantu okuqathekileyo ukuthi bonke abalwayo iIsrayeli leHamas beqakethise impilo yabantu. Omama abakhangelene nempilo izandla zisuke zibe nsitshane ukuthi kuyini abangakwenza sokuphakathi kwe-Israyeli leHamas ukuthi bedale umumi yokuthi bephephe ngoba impilo leyi yiyo ebahlukumezayo. Manje okuqakathekileyo ukuthi bobabili iHamas ne-Israyeli behlale phansi bendawonye betho ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bethethise abesifazane. Inkulumo yethu iqakathekile ukuthi bobabili beselane umlomo bexoxisane. Njalo nxa sebehlangana sebekhulumisana inkulumo ayisikholi yokuthi ngubani ophambanisileyo kuqale njani uzani uthe. Okubalulekileyo ukuthi behlalisane nesimo ababhekane naso okwamanje. Buzani ukuthi bengathethisa njani omama nabantwana. Isimo abakhangelana naso nenkulumo ayibe ngokuthi besize njani abantu bengakaxoxisani ngokuthi impilo engibani oyiqazileyo imelele kuhambe njani.
Lo-ke ngulela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso ezimbalwa zabesifazane eseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika. Engumqondisi wenhlanganiso ayibumbayo e-Africa Kiburi, uNkosazana Nozipho Zipho Moyo. Sixoxe laye ecingweni eseGeorgia khona lapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces, uGeneral Philip Valerio Sibanda, ukuba lilunga ledale laphezulu eleZANU-PF Politburo, lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe, kungamelanga angene kwezombusazwe. Umnangagwa wethule lesi saziso namhlanje emhlanganweni omkhulu oweZANU-PF owenziwa minyaka yonke kanye ngomnyaka owenzelwa eGweru. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba ibutho kumele lisebenze lingeyamelanga gcele kwezamabandla ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela
namphala
kuvimbula.
Inkokheli yezakamizi zesiqintini sewange esigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala komkhuhlane wesuhudo esekholera oqhubeka imemetheka elizweni lonke. Imbangela kuyikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lezambuzi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kunje izakhamizi zeWange zikhala omkhulu umkhosi zisithi sezihlalele evalweni ngesizathu sokuba imizi eminingi ayilazambuzi. Baqondisa isikhalazo sabo sesambuzi kuhulumende ngoba besithi egangeni akusahambeki akusela zihlahla zokucatsha ngemva kwazo njalo sebesesabela lezifuyo zabo ngoba imuli eziningi kazila ndlela zokulondoloza ukuhlanzeka nxa zingelazambuzi. Ekhuluma embuthanweni wezakhamizi zaseWange, umnumzana Victor Ndlovu ongusabhuku wakomvuthu uthi ngokwesi linganiso ebhukwini lakhe mihlanu imizi elezambuzi phakathi kwengamachumi amathathu lanhlanu 35.
Owezambuzi kusiphatha buhlungu ngoba idoti igcwele emva kwezindlu. Impukane zibuya ledoti ekudleni zalezitha izigigathubile ziya. So le mkhuhlane kayiphumi emakhaya. Silabe sivalekele ikhorela leyichuthi kulekhorela iyasibamba ngathi asilazambuzi.
Ongukansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo naye ufakaza ngalolu hlupho esithi kunje ngokubhaha komkhuhlane wesihudo sekholera iningi lisengozini njalo lezakhamizi kanye lezifuyo kazinathi manzi ahlanzekileyo ngoba izifula eziningi ezincelezelane lemizi le zamukela izikhukhula zengcekeza le.
Esigabeni esikuzo uyasilela izambuzi esingathi sanitation okungaba lomthelela omkhulu kakhulu wokumemetheka komkhuhlane ngakungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesihudo.
Unkosikazi Elitha Dubela oyakhele emangweni wematetsi laye ukhala ngohlupho olunye esithi lasegangeni akusahambeki ngokwenyanyeka.
Abanye bayagebha amagodi ngemva kwezindlu, kodwa lokhu akuhlanzekanga ngoba inkukhu zibuya njalo ziphande. Impukane kuyesabeka ngitsho leziluhlaza emakhaya. Isicelo sethu ukuba aluba uhulumende uyaletha inhlelo zabanjengathi besakhele.
Uhlupho lokusilela kwezambuzi lwekelelelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee 2022 Rural Livelihood Assessment Report lona olwethula ukuba imizi engaba yisilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini 50% esabelweni semathebheleleni North kayilazambuzi. Bathi lokhu kubangelwa yisimo sobumpofu bezakhamizi lezi ezibhekane labo. Bejiyisa lokhu bathi izakhamizi ezifika phose amatshumi amane ekhulwini 36.3% esabelweni le baphila nemikhuhlane engelaphekiyo, njalo imizi eminingi ekhokhelwa ngabangasela mandla okusebenzela imuli abayizalukazi, intandane kumbe omazakhela, okuyikho okwenza intuthuko efana lokwakhiwa kwezambuzi ihlehliselwe emuva. Kodwa umnumzana Itai Rusike okhokhela inhlanganiso yebona ngezempilakahle kaZulu eye Community Working Group on Health uthi njengenhlanganiso abakubona ngomnyaka ka-2008 kulesihudo sekholera kuleli esabulala inkulungwane ezedlula ezi nezabantu, uhulumende kumele athathe amanyathelo.
We are now seeing an increased number, you know, of people that are now using the bush system, you know.
Kudala uhulumende wayebambisana lezinye inhlangothi ukusiza labo ukuba bakhe izambuzi, njalo kwezinye izigaba osabhuku babekwenza kube ngumthetho ukuba ungakafaki isakhiwo uqale ngesambuzi. Kodwa siloku khathazeka ngoba liyaqhubeka lisanda inani labantu abasebenzisa iganga. Njalo lokhu sikubona kakhulu eMathebeleland North, kodwa kwandisa ukumemetheka kwemikhuhlane efana lezihudo.
Ephendula kulokhu, umqondisi kahulumende kusabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi bazama ukwethula inhlelo ezifana leze water, sanitation and hygiene ukwehlisa lokhu.
Uhulumende uya-encourage kakhulu ukuthi through kulama programs kuma rural district council ewash ukuthi kuyakhiwe ama toilet almost every how village or every umuzi kuyakhiwe ama black toilet ukuthi abantu bengahayeli egangeni. Ngoba izulu ngalisina kuyageleza ukuthi kungene ezifuleni amanzi akhona aphinde bewanathe.
Umoyo uthi imali zama-devolution funds avela esikhwameni sikahulumende, amakhansili lawo kufuze angezwe kizo bakhele abaswelayo izambuzi, njalo uthi lokhu kuyindingeko ephuthumayo ngesimo sobhubhane lwekholera. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle, isihudo lesi sesibulele abedlula ikhulu kusukela ngenyanga kaNhlolanja, njalo salalisa phansi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000. Hlane ubikwa usidla ubhedu ezabelweni zemaswingo laseManicaland. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Inani labasakhulayo abeZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo, i-mental health, libikwa liqonga okwethusayo, abanye babo bagcine sebezibulala. Iningi labatsha libikwa likhala ngokungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe kuyimbangela. Kubika uTobias Ncube Muzingwa oweStudio 7.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe kuhlangothi olubona ngezempilakahle olwe World Health Organization luthi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi leAfrika akhokhelayo ukuba lenani eliphezulu labasakhulayo abazibulalayo. Osakhulayo njalo ofunda e-University of Zimbabwe uMayibongwe Mhlophe uthi kuningi osokwenza abasakhulayo becabange ukuzibulala kulezi insuku.
As abantu abatsha, we're just a sad generation with happy pictures. Mentally, si weak. As a kinanga, and many sometimes it's just uthi umuntu nalowo uswelile endlini khona phansi nomuntu omdala angakhuluma lahlala phansi, hayi mama kunje yenze njani.
Omunye osakhulayo uBernard Mzaphi usola umumo womnotho kanye lokuswela uncedo emulini osokwenza impilakahle yengqondo zabasakhulayo ibe sengozini.
Ngicabanga umuntu omusha onjengami uyabukhangelela ukuthi na usuphakathi kwama 20 zakho laphana you are in a position yokuthi ube su achieve izinto ezibalekayo ezimbalwa and then usuzithola ustuck ngkhaya ebazalini awuprogressi empilweni akulanto nje ehambayo.
Kodwa omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi izidakamizwa yizo eseziqede abasakhulayo.
Inani labantu abazivulalayo liyakhwela ngoba nxa umuntu anganatha ama-drugs kumbe uyanatha kumbe uyabhema ebengasacabangi kuhle angafikelwa luhlupho obona kungcono azivulale. Njengomphakathi silomlando sibili wokufundisa ulutsha ngengozi yokuthatha ama-drugs.
Okhokhela isibhedlela eselapha abagula ingqondo eseingutsheni kobulawayo uDokotela Nemache Mawere uthi sebebaningi okwamagama abasakhulayo abasesibhedlela lesi.
We have about 180 patients.
Thina sile mbheda efika 90 lapha isibhedlela kodwa inani labantu abalapha selifika i-118. Njalo abaningi bakhona ngabesilisa abaleminyaka esuka ku-15 isiya ku-13. Abaningi abatholakala lapha balethwa indaba yezidakamizwa ezivalisa utshwala, imbanje, umtoriro lokunye okunjalo.
Olwela amalungelo abontanga njalo owake wamela iZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Federation of United Nations umnumzana Makleo Mapumo uthi izikolo lensonto zilomlando wokuqeda ukuzibulala okubangelwa yokuswelakala kwempila kahle yengqondo.
Sesithi family endlini, then sesithi community konapho elihlala khona, then sesikhuluma ichurch, then sesikhuluma ngokwesikolo. Ama-institutions lawa angu-4 are critical because yizo indawo eziyabe zilabantwana bethu from Monday to Friday. But ama institutions wanaka asela sikhathi sonesi because umuntu wonke ikhathi esiyabe edinga imali.
Omunye wabatsha okhokhela inhlanganiso enceda abasakhulayo abahlukumezekileyo emqondweni abangane platform uZibusiso Mnandi ulandisa okungenziwa ukuqeda udubo lwabasakhulayo abazibulalayo ngenxa yomkhuhlane wengqondo.
Kumele kube lentshutsho ekubanani kuyalungisa izindawo ezingenza ukuthi abantu bakhululeke bakhulume, abantu bakhulumisane ngezinkinga abahlangana lazo. Lokubana kutshintshe phela indawo yokubana umuntu oyindoda kakhaya lezibhedlela zelisonezo ezikhayele impilo yethu, impilo kahle yengqondo, ukubana nazo ngabe ziyakhutshulwa nguhulumende ukubana zibe izindawo ezenza ukuthi labatsha bengayiboni njengendawo yokubana yindawo enzima yokufinyelela.
Ingcweti kwezenhlalakahle yengqondo zithi uhulumende kumele aqakathekise ukunceda abalakho ukuhlukumezeka engqondweni, hatshi ukubathatha njengabantu abahlanyayo abafuna ukuvalelwa ezibhedlela ezingani zintolongo. Abe-WHO bathi kunkulungwane yabantu abayisilinganiso esifika ichumi lane ekhulwini bayazibulala ngomnyaka. Ikomishini ebona ngezokuthula lokumanyana, Peace and Reconciliation Commission, layo ithi isabelo seMashonaland Central yiso esasilabantu abaningi abazibulala nyakenye ababefika amachumi amahlanu lantathu, 53, nxa kuqathaniswa lalabo abazibulala ngomnyaka ka-2021 ababefika amachumi amathathu lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke wathi singene ke esigabeni lapho esethulelwa uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba seluphiwa nguChris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mama Afrika uSisthandi
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
I'm so happy that sengihlangane labantu engafunda labo kanye eLos Cape, sidlala inebol, siyaklina kuGyros Cheery, yitha ama senior citizens manje Eva, and ngicela mpela ukuthi ngesihlangane nje thina esaziyo ubulawayo ukuthi wayenjani, and khumbula ukubana kwakungela tribalism lesikhona manje esenziwa izingane lezi bebukisa ngobulawayo.
Ungasitshela ukuthi inhlanganiso oyikhokhelayo ijongeni ngamafitshane?
So leyo tribalism sivele nga ilethwe ihlanyelwe yilabo vele ababefuna yona leyo ukuthi iZimbabwe idabuke phakathi, kube kuthiwa Shona nje bethina sikhulumela Shona kungelaba besingabantu nje sikhula anda futhi imithetho yabazali, sikhule kule mithetho ekhaya kulokuhlonipha okunzima, ukwazi ukuthi umuntu omdala mawumboni yabinyelela njalo uyayesaba, khathe sayisakusela mithetho ngoba sokubuye bona laba abantu bathi bazobusa kodwa bezodiliza. Hayi, asiphakamenini Eva, mina lawe siyazi iqiniso, sizele ngeRhodesia, ye siyalazi iqiniso leli lamalokishi ethu lomphakathi wethu uthi kubu njani. So singavumi ukwenzelwa ngabantu. Ngiyala mina this time, if I don't want to be a politician, but I want us to work together to develop izindawo zethu, siyakwazi ukuthi singenzani. So asiphakamenini, senze thina amagrupu ngokwethu, singenzelwa ngabanye abantu. Ukuhlala sisenzela ngabantu ababevela ngaphandle yikho sokubulele ubulawayo, because they don't understand the concept engakababa uGyros Cheery and the correlation eyayilayo towards i-Arts and Crafts Center McDonald's ngale, and the correlation between McDonald's le City Hall ukuthi kwakusenzakalani khona phana. They don't understand. Uba kuGyros Cheery uyazi ubehlale eSochangane waphiwa amaflat amaningi emafletini laphana ukuthi wathatha abangani baqhugeke kancane kodwa bakhona ukuzenzela izinto wabafaka laphana. Yikho kwafonywa oGyros Cheery Band, oPaul Matabire, ofanya na Dube, yithi thina sasithola amakatara abo sibancedisa sisiya besiya practice eGyros Cheery. Bebehlala eSochangane lakhona lapha engubo yenje. Namhlanje indawo lesi ivithikile, ivithizwe yini? Ivithizwe ngabantu abangalalo uthando ngendawo avele abangakhulanga kuyo, abalama roots in those places. Thina sizalelwe eMpila, sizalelwa ngaEtsholotsho kumbe ema-rural areas, sizalelwe lapha eMpilo lemaklinika, sakhulela khona lapho koBulawayo engubo yenja eSochangane kubotsonkruvu Mzilikazi Makopova, kanjalo nje kusiya kubompopoma inkulumane yakhiwe manje.
Manje lizafeza njani injongo zenhlanganiso yenu?
Namhlanje ekhangelana isizwe, khangelana abantwana badayisa imizimba, akula msebenzi. Untshengu sebulela umuntu day and night, abantu bafa ngengculazi, into engabulaliyo lokubulala. Why? There's no equal opportunities. Why? Because the people that are manning those offices don't care about the umphakathi. They care about just getting money and going back to where they come from. Bayabuya lapho kubulawa bezosebenza, bebuyele ezindaweni zabo.
Bona abantu ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ziyemukela na inhlanganiso yenu?
Into kuthiwa yipolitics ayisaziwa ukuthi kuyini. Uthi ma uvota usithi uvotela ulida ngani, uzodeliver ini, uya-understand ukuthi kufuze enzeni lowo leader at whatever level, whether is councillor, whether is MP, whether is president, whether is vice president, kwenzakalani. Well, asonto engiyibhekileyo leyo, or asonto esiyibhekileyo, sesibheke ukuthi wena mphakathi ohamba usithi uyavota umuntu lo. Okay, let us look at ukuthi livote for how many years.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Qoqanani, sihlangane, sizobonisana ukuthi singalungisa njani impilo zethu sonke. Ngiyacela abantwabethu, bazukulu bethu, phanini uMamthandi uGrand, ngizazibiza ngimi uGrand weSochangane kunumber 40. We don't want any political power, we want to fix our communities. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumama Africa uSithandi obesixoxa laye.
uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilandla.
Ngilethemba lokuba likhwelisile ingxoxo enziwe nguChris Gandhi weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo, iqembu leNgezi Platinum Stars linqobe ele Black Rhinos 3-0 emdlalweni we-semi-final yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup odlalelwe enkundleni yeBata namhlanje emini. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale kulomdlalo leminye.
Lokhu sokusitsho ukuba selidlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano lo wenkezo yeChibuku. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Chaminuka uveze ukudana kakhulu ngokunqotshwa kweqembu lakhe.
Size lapha silethemba elokuba sizanqoba njalo silephupho elokumela ilizwe kuzwekazi leAfrika, kodwa akusabanga njalo. Siyabatshayela ihlombe abengezi ngoba bebebukhali phambi kwegedi.
Umqeqeshi weqembu leNgezi Platinum Stars uTekshiwa Chiraki yena uthe ukunqoba kwabo yikwenza kaNkulunkulu.
Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngoba bekungekho lula kusukisela kuhlandlala kuqala lo mncintiswano, kodwa senelise ukuphumelela hathi ngoba sihlakaniphile, kodwa ngenxa kaNkulunkulu osiphe amandla.
Elinye iqembu elizafinyelela kufinali lizabonakala kusasa ntambama ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweDynamos kanye leCape United enkundleni yeNational Sports Stadium. Ifinali yalo nyaka izaqhutshelwa enkundleni eBaobab mhla zintathu kunyanga kaMpalakazi, njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu loya ngumgadli wamaqembu abalisayele Highlanders libulawayo City kanye leFC Platinum umkhokheli Dube elibizwa ngokuthi yiZebra Revolution liyabe lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngomnyaka ozayo ngemva kokuqeda lesendaweni yakuqala kusigaba seBulawayo Province Division 2. UDube uthi abafana bakhe bakufanele ukudlala kuDivision 1 ngoba basebenze gadalala.
Ya, abafana basebenze kakhulu lo nyaka ukuthi bangene kuDivision 1. Indlela basebenze ngayo kakhulu isithabise kakhulu. Sesiyagcina thembiso sethu sokuthi bengaziwinela ukungena Division 1, sincedisa ukuthi badlale khona. Lokhu sikwenzela ngoba labafana sibeleminyaka eminingi bebonke, so sebenza nzima kwabo. Siyancedisana labo ukuthi baye kuDivision 1 lapho bazathola khona amathuba amaningi ukuthi babonakale kumathimini aphezulu.
UDube kwadlala kweli-South Africa lapho adlalele khona iqembu leyamaZulu kanye laseMelika lapho adlalele khona iqembu le-New England Revolution. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singayehlukani izihlobo othi isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasasivumeli ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke. Ukubhomba okwenze abebutho ele Israel emlindini yabebutho leHamas sokusitsho ukubana lindawo kayiseyi kufinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Inkokheli yezakamizi zesiqintini esewange esisesigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango kungesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima obukhulu bokusabalala kumomkhuhlane wesihudo esecholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sivanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Silugqibake lapha ohlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.